Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ngolwesihlanu mhlaka 23 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kulo mthetho we-Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho nama-local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Umantshi wakobulawayo ugweba olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu ukuhlala ejele okweminyaka eyisikhombisa.
Idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu, yile lenza ukuthi ama-WhatsApp avalwe. Into yena le ngibe ngiqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo. So ezinye izinto esezikhulunywa ngumanje ayisizo zinto esasizikhuluma enkantolo.
Isinqumo sikahulumende sokuguqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo lakwamanye amadolobho sesicunule abanye. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi womdumo werumba ugibela bemsola ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi yiFohlani Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umantshi wakobulawayo lamhlanje ugwebe umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu ukuba behlale ejele okweminyaka eyisikhombisa ngemva kokutholakala kwabo belecala lokuphatheka kudlakela olwenzakale ngozibandlela lonyaka. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umchuchisi umnumzana Jethro Mada utshele idale ukuba uJosephat Mzacangulube, uMelusi Moyo, uOtilius Vanda loFortune Masuku batshisa imota ezintathu badiliza umduli womuzi kankosikazi Eva Bitu owayengumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kuZanu PF kobulawayo babulala lamafasitela omuzi wakhe ngozibandlela lonyaka kudlakela olwaba khona ilizwe lonke. Igqwetha elimele uNgulube elenhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu abameli lawyers for human rights umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa ngesigwebo lesi.
Idale selikonvictile la sentenza selibabambe belecala sokuthiwe kufuze bapike iminyaka eyisithupha. Kuyikuthi idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu, yile lenza ukuthi ama-WhatsApp avalwe. Into yena le ngibe ngiqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo. So ezinye izinto esezikhulunywa ngumanje ayisizo zinto esasizikhuluma enkantolo. Kungasenani yikho sokwenzakele, thina sokumele senze ukuthi siye High Court si-appeal. Yes, yeah, ukhipha umnyaka owodwa weyi-7. So baza seva 6 years.
Esethula isigwebo sakhe uMantshi Tashaya uchaze ukuba abane laba baphatheka kudlakela njalo basebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ukutshotshozela uZulu uMvukela kwabanyela ukuba uhulumende avale ubulembu okwensuku ezintathu. Wengeze ethi icala leli lilesisindo esikhulu okwamagama esingadingi ukuthi umuntu engagwetshwa i-community service lesicelo sokuthi bathethelelwe ngoba bedale icala okwakuqala singemukeleki. UTashaya ebegwebe uNgulube labanye bakhe iminyaka eyisikhombisa kodwa wabeka eceleni owodwa ongabuyiselwa nxa bengadala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngemva kokwethulwa kwesigwebo iningi labantu likhalile njalo izibotshwa lezi zize emthethwandaba zifakwe izankosi ezandleni lasenyaweni. Bese kungamaviki phose amabili izibotsha lezi zilinde ukuzogwetshwa okubangele ukuba uThashaya ahatanise umtshutshisi ukuba adinge imota iyethatha izibotshwa. Impahla ebikwa ibhidlizwe ngabane laba igoqela imota ezintathu lamafasiteli endlu okubikwa kubiza amadola eMelika adlula inkulungwane eziyisificamunwemunye lengxenye i-US$95,000. UNgulube uke wama kukhetho olwedlule ezimele njengelunga ledale lephalamende ebulawayo South futhi uSibanda wayeme njengokansila webandla lePeople First. Amagqwetha abane laba akhangelelwe ukuphikisa isigwebo emthethwandaba waphezulu oyeHigh Court becela lokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail besalinde ukulalelwa kwesicelo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi uzasungula imali lesisindo esikhulu kulandela kwethulwa kwemali yama $2 lama $5. Esethulela intatheli zindaba lumbiko eHarare lamhlanje usibalukhulu wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga uthe bebezavele bethule imali elesisindo esiphezulu ngesikhathi besungula enye le ngenyanga edluleyo kodwa bakubona kufanele ukuthi baqale ngencinyane. Ephendula umbuzo wokuthi bazaqeda njani udubo lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emkambo wensitha, umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Clemens Chiluwa uthe abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bazabuzisiswa ukuthi bayithethe ngaphi imali yaphandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kujera.
Kuyinto ezenza ukuthi impengo zikhwele njalo i-inflation iqonge ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi abantu abathengisa izimali bazithengisa befuna ukuthi bazigcine in bigger notes. So engaletha ama-bigger denominations on the market kuzatsho ukuthi abantu izimali lezo zingabuyeli ebhenki njalo uyabe unama-problems awokuthi impengo zizakhwela zilanda ama-notes lawa.
Khathi esungula imali le entsha umphathi ntambo wezemali sezwa imbiko yokubana isizathu sokuthi basungule imali yesisindo esincane kumbe ngesilungu abathi ngama small denominations kwakuyikuthi bafuna ukuvikela abantu abayabizama ukuthi bazivazele imali. Kodwa kathesi sesizwa kuthiwa sekulenye imali enkulu ezasungulwa. Ubona njani wena lo?
Uyamangalisa njalo uzabona ukuthi imali esibonayo kathesi abathumi lama $5. Ubungubaba uMangusha osiyele ukuthi imali isizabuya kuma-banks. Kodwa ngibona njengani lapha ngubaba uMthuli Ncube. Ngingazi ukuthi uhamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi into ze-monetary policy siyazikhangela ukuthi uGovernor wase-Reserve Bank nguye osikele ukuthi uzabe uhamba kanjani.
Abazatholakala bele mali yaphandle kwelizwe kuzamele baveze ukuthi ivela ngapi. Ukubona njani wena lo?
Ubona njengani lungaba ludubo sibili nxa sikhangela ukuthi abantu bathunyelwa izimali izihlobo eziphandle kwelizwe njalo akuyicala ukuthi umuntu abe le foreign currency. So angazi ukuthi kungani umphathi ntambo efuna ukuthi umuntu yetheza ukuthi imali wayithola ngaphi. Kulabanye khathesi abazuza amasalari abo nge-foreign currency. So angazi ukuthi bona bezatshoni nxa bengabantu bale foreign currency. Ubona njengani ubaba uNcube sebephelelwe ngumphako lapha kundaba le ekudila nabantu abathengisa i-foreign currency lapha emkambeni owenzi.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Isinqumo sikahulumende esokugoqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo lwakwamanye amadolobho sesicunule abanye abathi amanye amabizo awaziwa nguZulu ikakhulu esigabeni seMathebeleland leNkabazwe. Abanye njalo ngabathi kuyamangalisa ukuthi kobulawayo akula amabizo amaqhawe afana lakamnumzana Sydney Malunga, Dumiso Dabengwa, Welshman Mabena, labanye ababe kubandla lezaphu lisakhokhelwa umuyi umnumzana Joshua Nkomo. Abanye ngabasola kakhulu ukuthi umgwaqo olodumo u 6th Avenue usuzabizwa ngokuthi ngu-Emerson Lambuzo Mnangagwa Way. Umnumzana Nick Mangwana unobhala ugatsha olubona ngokwethulwa kwimbiko ulobe ngalinguquko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe legqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Machobana Ncube, umnumzana Joseph Chuma wezanu PF labanye abantu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngalolu daba ebulenjini beFacebook.
Section 27C, isekelo sombuso leso. Ucreate into esithi i-devolution. And then upha ama-local authorities, okungamadolobha, lezabelo, zemaphandleni, amandla okuthi okwenzakala kulezo ndawo kube yibo abaphathayo. So, uhulumende esithi central government, kulezinto angafuzanga azenze ezenziwa yi-local authority, like ukuphathwa kwamadolobha. Bese sibuya ke kulomthetho lwesithi Urban Councils Act, oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama-local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni. Ukutshintshwa kwamabizo amadolobha kwenziwa ngama-local authorities, yiwo alomlando, yiwo alamandla okuthi nxa kuthe kwenziwa idorobho, kwakhiwa, kwafakwa imigwaqo, kwenziwa amasebhabhu, abe yiwo azanika lawo masebhabhu lemigwaqo amabizo. Asonto eyenziwa nguhulumende le yenziwa ngama-local authorities.
Amadolobho alelungelo bani lokuthi angaguqula khona?
Kufuze ukuthi ahambe emthethweni e-High Court ayetshaya i-review application kwesule lokho ngoba kwenziwe kwemthethweni. I-cabinet vele lawa manje ukuthi yenze khona ekuyenzileni.
Ye, okwamanje ke sithathe ubaba uJoseph Chuma webandla leZanu PF.
Mina ngibona ndazo isikhathi sokuthi sifuna ukusikhangana nalo lokuguqulana ungakuba kwamabizo emigwaqo lani. Awuqakathekanga khona kwani. Into eqakathekileyo kathesi yikuthi wona sikhangele umuntu bona sizibhedlela sifika ngiwuselela njani. Ekusileni hospital leyathi ikhona ngobaba uNkomo sizayivula njani. Imigwaqo yona leyo sigcwele amaphodo yona lawa sizagqiba njani. Kulabanye abantu abasebenza lo president kodwa bethenga izinto bezenzile ekuceleni. And unfortunately kubisela isinqumo lezizini kapresident emuva. Lokhu kufuna ukuthi esisobala sibili ukuthi indoda lana iyazama ngamandla onke igidimiye liyele kaphezu khangela lapho ezithama ngaphuma esithi zami kuyakhankasa ukuthi nadinga i-investment for iZimbabwe abantu basala bechaya lapha ngamapholisa. Uzwe ukuthi kanti why kusenzakala nxa ephumile kuphela nxa ekhona usuze ukuze ukuthi kwenzakeni. So kuhle kubona vele kulaba abantu abasebenza kuhulumende abavele bejonge ukubusela into leyo emuva umeka futhi into leyo ayisebenzi ayisucceed and most of them are civil servants. Besiphambanisa sizehluleka ukulungisa ilizwe lethu ngenxa yezinto zabe zibolileyo lapho kuzenza lepho ukujikela upresident emad ngene unnecessary.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Golide. Silobaba umsomi umsomi mlilo
kulumende kumbe ngithi umongameli ngapha eceleni lakithi ngapha ake emukele ikuhle izandla zakhe zisangcolile okuthi ngakwaqhuba inhlelo leziyana zokuxolelana ekwenzakalayo umbhuqazilwane. Bona phela lokho kungakaqedwa lokuyana, kodwa kathesi uma sokuthiwa sokufaka amabizo ezi-three team lezi ambona ngathi akuqathekanga. Okumele sibili kukhulunywe ngakho akwenziwa, kukhangelewa into ezivele eziseceleni ezingasincedi ngalutho. So asizamele ukuthi uhulumende wethu kakhulu asincedise, akhangele into ezihlupha abantu kakhulu, ayekele lokhu kunye uvele ungazuze kusincede ngalutho. Kulokho kukhulunywa ngamabizo ukuthi i-streetless leli, hhayi kukhana kuledi letafuleni.
Labo ke ngabanye abaxoxe lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxe nisiluthulela ebulenjini bokuxhumana be Facebook ukhasi le VOA Ndebele. Good Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuguqulwa kwamabizo emigwaqo emadolobheni atshiyeneyo. Eminye inikezwa ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika kanye lomkakhe unkosikazi Melania Trump bamanyane emthandazweni wokungcwatshwa kwabebutho ababili abafele engozini yokuwa kwendizamtshina ye-helicopter kwele Afghanistan. Omunye wabasungula inkampani yezimota Tesla u-Elon Musk uphawule ukusebenza kwemota yabo entsha esebenzisa amandla kagetsi e-Tesla Cybertruck esigodlweni sale inkampani ese-Tesla Design Center esise-California khonapha kwele Melika. Ele Melika lithi likhathazekile ngemizamo yele China yokungenela liphazamisa ukuqhutshwa kwekhetho lokudinga umongameli wakwele Taiwan. Kube lezehlakalo zengozi zezimota ezedlula amathumi amahlanu ezibangelwe isimo somkhathi eDenver khonapha kwele Melika ngomva kokuna kwe-snow esinene. Kulenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele Botswana okungekho emthethweni asebebotshiwe babuyiselwa ekhaya. Lokhe amapolisa eBotswana isungule umkhankaso avame ukuwenza minyaka yonke ngesikhathi sekhefu lekhisimusi okulwisana lokudalwa kwamacala. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya eseHaviron kwele Botswana.
Ngesikhathi inengi labeZimbabwe elihlala ngaphandle kwelizwe lilungiselela ukuphindela ekhaya ukuyakuba lesihlobo labangani, kulukhuni kwabaseBotswana ongekho emthethweni ngesikhathi amapholisa alelizwe esesungule umkhankaso avame ukwenza minyaka yonke wokulwisana lokudalwa kwamacala. Mhlaka 1 Lwezi amapholisa weBotswana asungula amalanga angamachuma isithupha okulwisana lokudalwa kwamacala ugoqela ukubutha abangena elizweni okungekho emthethweni. AbeZimbabwe abaseBotswana ongekho emthethweni abafana lonkosikazi Emil Dube bathi akusahambeki ezindleleni ngoba kugcwele amapholisa.
Kuyabotshwa akudlalwa endleleni, ikakhulu abantu bekhaya babanjwa ngobuningi. Akuntshintshanga lutho ngokungena kukahulumende omtsha eBotswana, abantu lokhu ebebuyiselwa ekhaya ngobuningi.
Ele Botswana lisanda ukuqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngenyanga kaMfumfu lapho umongameli Mokgweetsi Masisi anqobe khona. Ngaphansi kwahulumende osanda kwehla ehlalweni uMnumzana Ian Khama abeZimbabwe bebesidla imbuya ngoluthi bebuyiselwa njalo nje uma bezama ukungena eBotswana okungekho emthethweni. UMnumzana Isaac Ndlovu isalwane seZimbabwe eHaveron uthi akulamahluko phansi kukahulumende omutsha, amapholisa aseqinise imigoqo abayifaka emgwaqweni ama-roadblocks bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni.
Khathesi sibona ukuthi sokulenani eliphezulu lamapolice emgwaqweni bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni. Iningi labantu liyangena kwele Botswana ngenxa yesimo esilikhuni ekhaya. Ngabona yikho ele Botswana seliqinise imikhankaso.
Iningi elingelancwadi eziqondileyo zokuhlala eBotswana likhala ngokuthi kuzaba nzima ukuphindela ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ngenxa yama-roadblocks akhona endleleni.
Lesi isikhathi sokuthi siyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhisimusi. Kodwa uhambeki ngenxa yokuthi kulamapholisa amaningi endleleni. Yuhamba wadizwa wabhadaluzwe uwenelise ukuyaphuma eboda.
Akulanani elicacileyo sabeyihlelwe kulolu dubo, kodwa amapholisa athi asebebanjiwe bayedlula inkulungwane ezine, lokhu umkhankaso lo usungulwe ekuqaliseni kwayonale inyanga kaLwezi. ELeBotswana lithi lisebenzisa imali ephezulu efika isigidi samapula ukubuyisela beZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni. Kodwa eleBotswana liyavuma ukuthi lilwa impi eliyehluleka ukunqoba ngoba abeZimbabwe ababuyiselwa emuva bangena elizweni izimota zisanda kubachitha emngcelweni wePlumtree. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastlelager Premier Soccer League ingena kuviki lamathumi amathathu lambili kulimpela viki, njalo amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco salonyaka kuzamele abophe ziqine ngoba ibhekane lemidlalo enzima kakhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Kusasa ngomgqibelo iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni imiklomelo elechicken in lizavakatshela elebulawayo Chiefs enkundleni eluveve, njalo lo mdlalo ukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu ngenxa yokunyonkolozana okuhlala kusenziwa yilawa maqembu ebulenjini beTwitter. Phezu kwalokho, iqembu lebulawayo Chiefs livele lisesimeni esibi engalaneni imiklomelo njengoba lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni, okutsho ukuba kumele linqobe ukuze lithuthukise amathuba okusinda kugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Nakwelinye icele, iqembu lechicken in lona imiklomelo ngamashumi amahlanu lantathu, lalo kumele linqobe ukuze lithuthukise amathuba alo okuphakamisa inkezo ye-PSL. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa, iqembu leHarare City lizadibana leLeyada enkundleni yeRufaro. Lawa maqembu alwisa ukusinda kugunyulweni kwisigaba saphezulu njengoba iqembu leHarare City lihlezi endaweni yeshumi lambili lile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa, kuthi eLeyada lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Imidlalo iqhubekela phambili ngensonto, lapho iqembu leHighlanders lona elihlezi endaweni yethoba mnembili elizanqikelana khona lelo Manchester Diamonds elihlezi endaweni yethoba mnomunye. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uHendrik Pierre de Jong uthe lo mdlalo kawusoze ube lula ngoba lawa maqembu ayehlukaniswe ngomklomelo owodwa engalaneni.
Lemiklomelo engamachumi amane lambili ikanti bona balemiklomelo engamachumi amane lodwa, yikho ke lo mdlalo kawusole ube lula ngoba iqembu leManchester Diamonds liqembu elicinileyo njalo labadlali abadlala kuhle. Sizabe singekhaya thina, okutsho ukuba sizabe silosekelo lwabalandeli njalo sizazama ukuba sithole yomithathu imiklomelo.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu elihlezi phezu kwengalane leCapes United lona elichiya elechicken in yemiklomelo emibili lizadibana leleDynamo senkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukela intshantshu zanyakenye iqembu leFC Platinum lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni ngase-Ascot Stadium. Ngensonto njalo, iqembu leBlack Rhinos lizadlala leLingezi Platinum Stars ngaseRuvaro. Iqembu leMshwane Stars lizadlala leLittle One ngaseTrojan Mine. Iqembu leHwange lizadlala leLeHerentals ngaseColliery, kuthi iqembu leTriangle lizadibana lele PC Caribe ngaseKibo. Kusenjalo, ekupheleni kwalimpela viki kuzabe sekusaziwa ukuba yiwaphi amaqembu azabe edlala kusigaba se-PSL evela kusigaba sika-Division 1 ngomnyaka ozayo, njengoba imidlalo ifika komlindi uyacina kuzigaba ezibalisayo ese-Southern Region, ese-Eastern Region kanye laku-Central Region. Kusigaba se-Northern Region, iqembu lebutho leZimbabwe ele-Cranbourne Bullets yilo elitholele lilungelo, ikanti ku-Southern Region umbango ophakathi kweqembu leBulawayo City lele-Talent Vision. Kusigaba se-Eastern Region umbango ophakathi kweqembu le Tenax kanye lele Buffaloes, ukuthi ku-Central Region umbango ophakathi kweqembu leShasham kanye lele Wawa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Woza Friday, kuhlelo Woza Friday liviki silomculi womdumo werumba ugibela bemsola ehamba leqembu lakhe libizwa ngokuthi yiFortland Sounds. Leli qembu lisanda kwethula idlalade elitsha elilesihloko esithiwa Niphiwa Amandla. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
leli lidlala telika gibela bemsola elesikhombisa kanti njalo liqukethe ingoma eziyisikhombisa lele sihloko esithi niphiwa amandla ugibela bemsola uhlabela ekwele South Africa lanxanje edabuka ePlumtree ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi idlozeli njani lale ethi oziphethe kahle qale ngokubuza umhlabeleli ukuthi uyake ayedlala yini amagigi ekhaya njengoba ehlabela nje ekwele South Africa
ekhaya bengakaze ngiyenze amagigi khona ngoba kusakhona into ezinye engisazihlanganisa ezingakahlangani ngendlela and nalapha eGoli hayi ngiya nje studio senyo record but nokupromota nginokupromota nje eGoli abaningi bayangazi
litholakala ngaphi idlalade
abangabe befuna ukulithola lelo dlalade bangafonela mina kule number ethi mina gibela bemsola igama lami lamampela ngumishayeli Ndlovu abanye bangazi ngophilani nomntaka amathapha emalalume emakuleni kulapho esiyakhe khona abafuna ama-CD wathola kimi bangafonela kule number ethi 061 620 5665 noma 078 330 5467
le ngethi ukubekezela
iyazibongela sangasani
ngathini kubalandeli gibela
kubalandeli nje ngingathanda ukuthi ngikusho kubo ningajabula kakhulu ngekhisimusi mani lidlala nani nililalele ikakhulu abayazi ulimi lwakithi ulimi lwesikhalanga ngithemba ukuthi bazolijabulela kakhulu ngingathanda futhi ukuthi ma kukhona abangikhuthazayo basho bangikhuthaze kule number esengishilo siyakhena siye phambili umculo uma ngisaphila ngizohlala ngiwuletha njalo
ngaphosela ukugcina
bongwa yimina njalo ugibela bemsola udabula iproblem inkinga ziyagibelana inkinga phezu kweyinye yonjalo le nkuzi kampandla kade belo kuyejikitela ngembazi nemkhonto bethi bayelimaza kanti bayinikeza amandla yaqhubeki loku ikhonya ingaphandle kwesibaya zafohla ezikampandla zayilandela zayashona phakathi ensimini kamkhulu umagwaza waphuma esephethe izagila zombili wathi kwenzenjani na mkhuluko ozala umama loyo ucakitha omnyama ophuma esidulweni muva komuzwa kwandlovu amaqhuda abikelana kajeni baye benyatha obusonga busomluka inkomo ezandla ekhaya ngokusela beluza
uphuma ke enkundleni ugibela bemsola lefohlani sounds ngale ethi
gibela bemsola isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba umanje wakobulawayo ugweba umnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo loluntu labanye abathathu ukuhlala ejele kweminyaka esikhombisa isinqumo sikahulumende sokuguqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo sidala inkulumo silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilali
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.